Umphathintambo obona ngentuthuko yezabelo uMnumzana July Moyo uthi leli nyathelo ukuthi umsebenzi wokutholakala kwamanzi uqondiswa ngumasipala kungezinye zendlela zokuletha umbuso wezabelo oyedivolution. Ekhuluma eseGwanda izolo emhlanganweni wokuxoxisana ngendlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo, uMeya uthi amadolobha agoqela eleGwanda, Beitbridge kanye lePlumtree azathuthukiswa emsebenzini wezamanzi. Umoya uthi kungase insuku zatshwala iGwanda izathola lawo mandla okuziqondisela umsebenzi wamanzi, njalo izaphiwa izigidi ezine zamadola $4 million emalini eyabelwa izabelo.
Sineplum, iBeitbridge leGwanda zontathu zilodubo lwamanzi, njalo amanzi ayimpilo. Kungakho ngisebenzalane loShiri ukuze sithuthukise ezamanzi kulawo madolobha. Yikho nje sibaphe $4 million ngamunye.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majale uthi udaba lombuso wezabelo akumelanga lugxile kwezomnotho kuphela.
Ngathi kusihlangelela ukuthi kube i-devolution ku-governance yonke indawo, hathi kwezomnotho kuphela. Kodwa lanxa kunjalo kumele siqhubekele phambili siloko siyilolonga siyilungiselela ukuthi incede abantu bakithi. Njalo ubinisi kakhuluma ngodaba lamanzi uthi abuya eGwanda, kodwa-ke asikanikwa i-date ukuthi iyondova izayikwenza nini. Kodwa into esiyamukela kakhulu abantu beGwanda besebehlezi isikhathi eside belokho bekumelele lokho.
UMnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumeya weGwanda ngomunye ongene lo mhlangano. Yena-ke uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende agcwalise ahlale ukuthembisa.
Uhulumende lo omnyama yikuthi usekhuluma izinto eziningi ezizwakala zimnandi ziqumbaqumba indlebe, kodwa xa sekubuya ekwenzeni kasiboni imphumela yakhona. Sizabona ke, sizalinda, siyakuthi lidube ngamabala xa sekuthe kwenzakala, kodwa inkulumo kakhulu kaMphathintambo ibingathi iyezwakala.
Umsekeli kaMphathintambo obona ngezokuthengiselana uMnumzana Raji Modi lawo bekhona embuthaneni wayizolo. UModi uthi izansi emaNdebeleni kuzamele ivuselele amankampani afana le-Bed Producing Company, njalo kuvula amanye azachola igolide. Lo mbuthano obuqoqwe ngabe-Chartered Institute of Project Managers Zimbabwe besebenzelana le-Citizens Lab ungene izakhamizi eGwanda, abakamasipala, iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Ngimele iStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.